Pambilini uhulumende ubefake ingcosana nje engatsho lutho ekulwisaneni lomkhuhlane owekholera eningi imali ibe ivela emankampanini azimele wodwa. Ngokutsho kukamphathi ntambo wezemali elizweni umnumzana Mthuli Ncube, uhulumende uhle wahambisa imali ekulwisaneni lekholera. Uhulumende ulohlelo lokuthengela abasanda kukhethwa ukumela uZulu edalele ePhalamende kanye labaphathi ntambo izimota zezinga eliphezulu. Okwesikhatshana besekukhanya engani uhulumende uzaqinisa ikhanda engagqize eqhakala ngokuthi uZulu uyakhathazeka ngezinto eziningi ezigoqela ukuhlaselwa yimikhuhlane. Abantu abaningi baveze ukulijabulela lelinyathelo. Omunye wabo ngumnumzana Robson Ndlovu othi isikhathi sezimota sizafika okwamanje kumele abantu batholiswe ukudla lesimo selizwe siqale silunge.
Hayi abami sikuthatha izimota bazaziphiwa kungaba right kungaba normal kungaba le mali emabhenki sebezaphiwa ngoba le mali ziyabe zezikhona.
Umnumzana Mqhele Dlodlo uthi akwenzi ukunika abantu izimota ngesimo esikuso njengelizwe ngoba lingahlalisekanga.
Ngenye izimota so fast scale situation eZimbabwe. Isituation eZimbabwe kathesi zero okay ukuthi ama MPs ezicasa ukuhamba ngezimota sikhangela economy iko vele thini lokhu zindizwe so far alikho stable and then abantu bacasa ukuhamba ngezimota kwasaxa silungisise isimumo welizwe.
Laloba kwamanye amadolobho abantu abaphila ngokuthengisa bexotshwa ezitaladeni zakoBulawayo abathengisayo lokho beqhubekela phambili ngomsebenzi wabo lalapho becetshiswe ukuthi bake bame. Amapholisa kakhansili lokho exotshanisana lalabo abathengisayo babopha inkani lanxa bengadudulwa babuyele lapho abaxotshwe khona. Umnumzana Mbongeni Dube uthi ikhansili kumele isebenze ibone ukuthi iyaqondisa lokhu ngoba ingubaba ngakho ubaba kumele aqondise abantwa bakhe ngokupha laba bantu indawo zokuthengisela.
I think abantu laba abathengisayo kumele bephiwe indawo kumele bethengisele kizo bengahambi bethengisela yonke indawo so that into zakhona ziyacontroleka. I-city council has to deal with that because bona they are the owners of the town. Uba bengakontrola ngumntwana akwenzi.
Umnumzana Mqhele umphathi ntambo wezemali omusha umnumzana Mthuli Ncube uqale umkhankaso wokubuthanisa imali engaphezu kwezigidi ezingamachumi ayisithupha i-64 million. Uncube uthi uhulumende ukhethe ukuthatha lawa amanyathelo ukuze kulungisiswe ezempilakahle phambilini kokuqakathekisa izimota. Amalunga edalele ePhalamende kumele anikezwe izimota ezezinga eliphezulu ezifana lama-Mercedes-Benz, ama-Range Rover, lama-Toyota Land Cruiser, kuthi abasekeli babo banikezwa ama-Mazda B50 kanye lama-Mercedes-Benz sedan. Uhulumende kaMnangagwa ulabaphathi ntambo abangamachumi amabili 20, abaphathi ntambo bezabelo abalichumi, labaphathi ntambo ababili emahofisini abasekeli bakamongameli umnumzana Constantine Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi. Uhulumende ukhangelelwe ukusebenzisa imali engangezigidi ezingamachumi amabili ukuthenga imota zabantu abangamakhulu amathathu lanhlanu abang-350. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.